So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 5 zibandlela 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Kulobunzima sibi ngoba uma ungenze udrive izibesina ngamagodi lawa asetown uyakwanisa ukuthi ugodi ungaliboni igcwele amanzi lichaye imoto ife umbuluze ucontrol lwethu zenye imoto esizayigcekela ngenxa yamagodi la asetown. Kule ngozi sibi ngoba umgwaqo awukho muhle ikakhulu uma izibesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu.
Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo. Besithi sokuyingozi enkulu ukushayela kule migwaqo.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afanayo lezekhi ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency njalo sikwanise ukuthi si-check-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abarejistre ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lokhu engaka-updatewa ku-system leyo electronic.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abiwa eselobeyile ikomishini yebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okubahluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhu besiyahlukunyezwa kumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo besithi isiyingozi enkulu emigwaqweni kanye lokubulala izimoto zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethula uhlelo lokulungisisa imigwaqo elizweni lonke jikelele kodwa koBulawayo uZulu uthi lokhu akwenelanga ngoba khathesi isikhathi sezulu. Ingozi ezingaba khona edolobheni zibangelwa yisimo esibi semigwaqo zizakwanda. Umnumzana Mthabisi Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumtshayeli uthi sekuyingozi enkulu ukutshayela xa izulu lisina ngenxa yamagodi akhona emigwaqweni.
Kulobunzima sibi ngoba uma ungenze udrive izulu lisina ngamagodi lawa asetown uyakwanisa ukuthi igodi ungaliboni igcwele amanzi lichaye imoto ife umbuluze ucontrol lwethu zenye imoto edlula egcekeni ngenxa yamagodi la asetown. Kule ngozi sibi ngoba umgwaqo awukho muhle ikakhulu uma izulu lisina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu ngoba one imoto yabithelela eyingela balansi kahle, so ubisikwele egodini suluzicontrol kumbiwe ikulimaze. So kule ngozi eziningisile esigandane la.
Umnumzana Neluleki Mloyi umtshayeli wemota encane uthi akusela migwaqo emalokitshini amaningi akoBulawayo.
Ubuhlungu ukufelwa ama-bearing, ukufelwa ama-shocks, ukufelwa ama-tire. Abantu ngabe yazama sibili ezame sibili ukuzivalela ama-potholes umgwaqo ufike izuliyana kathesi vele uyabungabona ukuthi unyathela imoto inyathela ihamba ngani. Umgwaqo ufile madoda, singathi singalandela uluveve road akusahambeki vele kuluveve road ukuthi asitela mgwaqo sibili siyengena khona emalokitshini kuba ntumbane lapha ama-potholes angikhona sungathola umuntu sibili ganxekile phakathi sibili ngoba hayi.
Umloyi uqhubeke ethi imali ezithathwa kuma road block lezihlawulwa kuzinara kumele zenze imisebenzi wazo.
sikhangele zene zimali ezithathwayo zinaze kuma roadblock kumani bani kubani bani ngakuthi imali zonke lezana ziyakhulumeni ayisike sizame sibili ukuthi abantu bangabasilungisela umgwaqo umgwaqo ngabuyalungiswa manje kade singakhangela vele loba unabafaka kade besavala basafaka inhlabathi labana kade besincede bazobanceda nje abantu alawo kade sokuphezulu kwamandla ngoba inhlabathi kade ukuqeda uzulu ngalesina vele kusalusa inhlabathi yaniguculwa lezo so hayi kwezinye indawo kusanide ukuthi kwakuvalwe sokufuna ukuthi ngabantu bayagebha kutsha sibili bangani bayalungisela abantu umgwaqo ngoba hayi umgwaqo wasifela usibili siya ama-drainage ithawuni uyabona izulu lize ligeze lizengene emashopu thengise ukuthi ama-drainage wonke abhlokha kumbe akula veni so ukuthi anguma-drainage lapho vele asithela ngenye indlela ukuthi singaqalisa ukugebha ithawuni kade sigeze ama-drainage so kwahlula kudala tho ukuthi
nyakenye ikhansili yakobulawayo yaveza ukuba imigwaqo engaphezu kwesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% isiguge yedlulisa isikhathi okumele ukuthi ilungisiswe. Imizamo yokukhulumisana lekhansili ngokulungisiswa kwemigwaqo yehlule, kodwa ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2021 umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubeluncoma okwamagama ohlelo olwe-emergency road rehabilitation olukhangelelwe ukulungisisa imigwaqo engamachumi ayisithupha lanhlanu ngendleko yezigidi ezingamakhulu angaphezu kwesithupha zamadola eZimbabwe i-R625 million RTGS. Kodwa ethi imigwaqo yakobulawayo idinga amadola emelika ayizigidi eziyisikhombisa i-R700 million ukuyilungisisa. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokutshona kosuku lwayizulu, inani labantu abakade sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kade selifika kwabazinkulungwane ezidlula amakhulu amabili, 217,678, kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili babo, 187,980 babo, kungase besinde kulo mkhuhlane. Leli gciwane selathatha umphefumulo wabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni. Kunje asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Amagqwetha agxile kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethe leli nyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo eye-Project Vote 263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukubana isibhalise abantu abangaba zinkulungwane phose ezintathu, 2971 kuphela elizweni lonke ngomnyaka osanda kwedlula. Kodwa inhlanganiso ye-Project Vote 263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilishumi, 9635, ababancedisileyo ukuyabhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sekudale inkulumo abanye besithi ezeki ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lika-2023. Abezeki labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Umgcini sihlalo wezeki uNkosikazi Joyce Kazembe utshele iphephandaba eleHerald ukubana bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula izigidi ezinhlanu, 5.6 million. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, uNkosikhona Dibiti. ngalolu daba.
Ama lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana lezekhi ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka update ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhishwa ukuthi hayi abantu ababhalisile sokuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe ikhona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Nje ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenza emathebelelenti ngoNovember sihlose ukuthi ngoDisemba njengoba izekhi bisitshele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugada nalo ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abarejistwa by only 2 coalition members as entire vote abanye ba registered 210 then abanye ba registered 321 you are my figures esilawo kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register yizekhi so khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wathi akushuthi akula abanye aba registered ngaphandle kwamazonhlanganiso zonke ezizimbili ile uhluphe esilalo kathesi.
Izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi. Ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration?
Izekhi kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by Izekhi on voter education, voter registration and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaziqala ukusebenza sisebenzisana la Izekhi ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota. Okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando ukuthi bona laba abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeki sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njengoba sikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho sesikhangelela ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesirejista abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kube ne-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixhosisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukusirefere ukuthi hayi thina sarejista ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izekhi ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-update-wa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu.
Unkosi Khona DBT sikhulumele somanyana okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota ngobuningi o-ekhaya vote 2023. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma labezekhi ngalolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kulabanye abadabuka eZimbabwe eyasebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kunokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa nguhulumende wakomakhelwane kwele South Africa okwamanje osevale ngcele owe-Beitbridge. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kwele South Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzakala emngceleni wakwele Zimbabwe lele South Africa kuveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkhwananzi okuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kwele South Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze kathi ngixoshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of futhi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bachawa ngamasosha langamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda langapha bahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. So kuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Wendy Nkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imizansi ayisasifuni. Sihambeni selungisa indaba zelizwi lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini kube ufele lalapha ngezenophobia into ezinjalo lekusasa labantwana abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda. So manje isasa labantwana likuphi?
Kodwa umnumzana Sipho Ngulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale ekhaya sisebenze sibili kodwa kumbe sihlale ekhaya silungise ilizwe lethu kodwa hayi isimo sinzima. Yikho kwenza abantu bafune sebechapha ngekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha eganyeni bazama ukuya eSouth Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bachiye abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza ngikwazi nokuthi singathi benze.
Ngokubandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu ababe seSouth Africa uma umumo usunjenga lokhu sosithi phendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule othi sokonakele kwele South Africa.
Ungani umumo wakhona ususiba nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona ususiba lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengenamaphepha njalo iningi labo umumo wabo South Africa lo ungani usivalela phansi. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezamele izimuli zabo khona ngale ngaseSouth Africa njengoba kunjengenjwayelo. Kodwa kokwakathesa umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokuthi sikhangele sokukhangeleka kusibanzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni labo. Umumo wakhona ezindleleni sosibanzima sokusho i-South African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi. Kuyakumele bezame khonoko abangakwenza ukusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibiye yangezelela ubunzima lobo obukhona lakhona ngale South Africa. Akulanto enhle khona ngale ngapha ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima imisebenzi kayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonoko kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kula bantu abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ababanje eBalbridge bezama ukungena kwele South Africa kwakungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland nguGibbs Dube.
Uhulumende weBotswana uthi izikolo zizavulwa ngezigaba kuyindlela yokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. kulenani eliphezulu lezifundi zeZimbabwe ezingena ezikolo kwele Botswana. Intethelo yezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ugatsha lwezemfundo kwelebotswana lukhiphe umbiko ngolwesithathu lusithi izikolo zizavulwa kusiya ngezigaba kuqala ngezifundi ezimaklasi azaloba imhloliso ekupheleni komnyaka. Lokhu uhulumente othi kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi lebotswana lingakaphumi kugagasi lesine lona elifuqwa umhlobo omutsha we-Omicron. Kulezifundi eziningi ezeZimbabwe kwelebotswana iningi lingabantwana babadabuka eZimbabwe abasebenza elizweni elingumakhelwane. IZimbabwe nayo ithi izaphuza ukuvula izikolo ngoba ilokhu ilwisa nalokumemetheka kwe-COVID-19. Abanye abeZimbabwe kwelebotswana abafana lomnumzana Andrew Spanda bamukele inyathelo lokuthi uhulumente aqhubeke avule izikolo noma nje inani labantu abatholakala bele-Omicron lilokhu liphezulu.
Kuyajabulisa kakhulu okwenziwe nguhulumende ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi, abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo. Sifisa ukubana ngabe lokhu okwenziwe nguhulumende weBotswana yikho okwenziwe nguhulumende waseZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo.
Uhulumende uthi isifundo ezikubanga lesikhombisa esikolo ezingaphansi elesithathu kanye lesihlanu esikolo zemfundo yaphezulu bazavula ngolwesibili ukuthi amanye amakilasi alandele ngomvulo oweviki ezayo. Ngokunjalo iningi labeZimbabwe liqala umnyaka ungakhanyi ukuthi kusasa emenjani ngemva kwezehlakalo zomnyaka ophelileyo. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokubona amazwe afanele Botswana leSouth Africa eqinisa imigoqo kulabo abazama ukuchapha imincele bevela eZimbabwe okungekho emthethweni ngenxa yobunzima wokufohla imincele ngesikhathi se-COVID-19. Lapho leBotswana eselibophe zaqina emngceleni, iningi labeZimbabwe lihlupha ngokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu. Ocubungulayo ezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi kuzaqhubeka kusiba nzima kuzalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Abathungameli bamazwe sebekhangela kakhulu impilo zabantu balelo lizwe, izizalwane zalelo lizwe esokubiza thina sithi yi-narrow nationalism, sebefuqela labo abokuza eceleni benze kube nzima ukuthi baphile kulelo lizwe. Yinto esizayibona iqhubeka isiya phambili. Sesingatsho thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lunisani ilizwe lenu ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe.
Kusenjalo kulokhathazeka ngempila kahle kamongameli uMkhwayitsi Masiso kwelebotswana kulandela ukuhlolwa kwakhe atholakale legciwane le-coronavirus ngomvulo. Ihofisi kaMasisi ayikakhuluma okuningi ngesimo sakhe kodwa isikhulumi sikahulumente uMnumzana John Tipoy uthi umongameli kade engatshengisi impawu ze-COVID-19.
Members of the public are assured that His Excellency the President does not have any symptoms and
we uzulu uyaziswa ukuthi umongameli kalampawu zomkhuhlane lo njalo uzaqhubeka enanzwa ngamadokotela. Uhleli yedwa kuyikulandela imithetho yeBotswana yokulwisana ne-COVID-19.
Ele Botswana selibone inani labantu abatholakala bele-COVID-19 likhuphuka lisiyafika phose inkulungwane eyodwa ngelanga. Lokhe kwaqhamuka umkhakha omutsha we-Omicron ekupheleni kukalwezinyakenye. Kodwa eleBotswana lona eselihlabe ngokupheleleyo abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachuma ayisikhombisa ekhulwini i-70.6%. Ijekiseni ye-COVID-19 kalizange liqinise kakhulu iziqondiso ezokwenqabela umkhuhlane lo njengalokhu okwenziwe yiZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele-Botswana.
Kwezemidlalo sebehlalele evalweni abakumdlalo wenguqu yeZimbabwe njengoba kulokhu kungela ukuxazululwa kokufuthelana okuphakathi kwekomishini kahulumende elawula ezemidlalo, eSports and Recreation Commission, le nhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association, iZIFA. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asokuzinsuku ezimbili kwedlule usuku lwabekwa inhlanganiso eqondisa ezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele, Federation of International Football Association, FIFA, njengelanga lokugcina elokuba ikhomishini ye-Sports and Recreation Commission ibuyisele emsebenzini ibhodi yeZimbabwe Football Association ukuze leZimbabwe lingajeziswa. I-SRC okuyiyo elawula ukuqutshwa kwemidlalo yonke nje elizweni imise umsebenzi ibhodi yeZifa ngenyanga kaLwezi. Wathi ngompalakazi kube le ncwadi okuthiwe ngabeZifa ivele kwabe-FIFA ebisithi kungedlula mhla zintathu kwinyanga kazibandlela ilizwe lizamiswa ukuphatheka komncintiswano lamanye amazwe wakoba umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa uVincent Famire uthi ibhodi yamiswa umsebenzi ngabe ihle iziphumele esikhundleni kulokuthi ilwise ukukhutshwa kwayo.
The political power is gone for it. You have one as a figure that level. You know when I pull it down, I get the hands and the other one wins and enters out. When end, I spoke up. Now we could do in the lava. And the lava of other problems, it came out as a fellow in 3 months' time. I will ask Katsu to have a look with Silo Boss. Wangalo until next year. One will accept the good for Nagile. And I don't think FIFA will penalize Zimbabwe in the Africa Cup of Nations. One cup I finally have disturbed.
Kulomzamo osuqalwe ngamakhansila amela inhlangothi ezitshiyeneyo ezomdlalo wenguqu ezibalisayo e-Premier Soccer League, i-Northern Region, i-Eastern Region kanye labanye ukubiza umhlangano lapho kuzaxazululwa khona indaba eziphazamisa ukugutshwa kuhle komdlalo wenguqu elizweni. Umhlangano lo ubikwa uzaqhutshelwa esikolweni iHarare mhla zingamashumi amabili lathoba munye yona le inyanga kaZibandlela. Wake waba unkokheli yezifa Southern Region uThumediso Drogba Makhurane uthi amakhansila lawa kumele ngabe kudala aqala imizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni.
I-petition leyi efakiweyo leyi ngama-councillors hayi bona sibili i-constitution yabo abayilandelile, abaphambanisanga sibili, kodwa i-timing yabo yiyo esirong ngoba u-sports commissioner seze wangenela phambilini kwabo ukuthi ngathiwa yiwo abaqala ukureza i-red flag. Njalo kathesi abanye babo abasayine le-petition kukhanya ingane ngabantu labana abakulist yokubha anwa sports commission ukuthi kathesi even izifa board yakhona yabhana sports commission. So abangeze babiza abantu ababhana sports commission ukuthi bayenze labo umhlangano bange futhi againise the breach omthetho. So ipetition yabo sibili ibiqondile kodwa iku wrong timing.
Kusaziso sabo sokuqhuba umhlangano wamakhansila athe indaba ezizahlafunwa ngalolu suku ngezigoqela ukumiswa umsebenzi webhodi yezifa kanye lokungenzakala nxa ilizwe leZimbabwe lingamiswa ukudlala lamanye amazwe. Olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association kobulawayo uMorris Mkwiti uthi kungaba kubi kakhulu nxa leZimbabwe lingajeziswa yenhlanganiso yeFIFA.
Sina sikhangelele ukuthi ibhora lidlala lokho kwenzakalayo between iSRSC leZifa thina kusiphathi. Wona kumele belungise indlu yabo in order kungakabi lama tournaments anjengabo AFCON ngoba thina singabhanwa ukuthi ibhola lisadlalwa. Impilo zabantwana sezisenkingeni labo coach ngoba thina siphiliswa ibhola. Thina sikhulekela ukuthi iSRC leSIFA babe lokuzwanana belungise inkinga zabo njengabantu abadala njengabo abakhokheli bebhola lama-sports.
Kule mibiko ethi ilizwe laseZambia selihlela hlala lilungele ukuyathatha indawo yeZimbabwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations, wona okumele uqale ensukwini ezilandelayo kwele Cameroon nxa kungenzeka ukuba lijeziswe yi-FIFA. Ilizwe leZimbabwe izijeziso ze-FIFA zigoqela ukungaphatheki kwelizwe leZimbabwe kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokulawula kwenhlanganiso ye-FIFA, ikanti labadlali bakuleZimbabwe babe bengasayinelisi ukuyadlala kwamanye amazwe. Lokhu-ke kwenzakala emdlalweni kakhilikithi ngemva kokuba be-SRC bemise umsebenzi benzinkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Cricket okuyisenzo esithiwe ngabenhlanganiso ye-International Cricket Council ibungenela kukahulumende ekukhutshweni komdlalo kakhilikithi. Mele isitu 7 ngobulawayo ngumntu ozethu njanje.
Singeke ehlukane isihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakobulawayo besithi siyingozi enkulu emigwaqweni. Besithi sekuyingozi enkulu ukuba semgwaqweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishen ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission icela ubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa kwamakhelwane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo umphathelisi Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela emlenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.